Alichona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 24 Nhlolanja 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa utshela umhlangano webandla lakhe eGweru ukuthi kube lohulumende wokuthiyelana leZANU-PF okweminyaka emibili. Amazwi kamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe awukucothoza umongameli Emmerson Mnangagwa angaba esitshoni. Ibandla leZANU-PF liqhubeke lisenza izimanga kukhetho lwama-by-elections emaphandleni. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa lamhlanje utshele umhlangano webandla lakhe eGweru ukuthi ufuna kwenziwe uhulumende womqhudelwano lapho uMnangagwa azabusa kweminyaka emibili laye abeselandela ngokweminyaka emibili. UChamisa wethule lamazwi phambi kwenkulungwane lenkulungwane zabantu kade zivuthene enkundleni yeMkhoba Stadium eGweru. UChamisa usole uMnangagwa ngokuthumela amasotsha ukuthi ahlukuluze uZulu. Sixoxe lesinye seziphathamandla zebandla lakhe, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, othi baningi kakhulu abaze kulumbuthano okutshengisa ukuthi uChamisa ulosekelo kakhulu. Ngene kwelunye njalo udaba, siyaxolisa ngokungahambi kahle kwemitshina yethu, sikhuluma sisenze nje siphezu kokuzama ukuthi silungisise ukuthi kuhambe kahle, ngoba ke kade sesifuna ukuthi silethulele udaba esilenze lomnumzana Prince Dubeko, kodwa hayi, ikhanya imitshina yethu ingahambi kahle. Ongathesi ke sizwe ke olunye udaba lukamsekeli kamphathintambo zokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutodi, othi yena oyengumongameli umnumzana Robert Mugabe ebozinuka amakhwapha ngoba wabulala abantu abaningi ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Lokhu kulandela amazwi kaMugabe awethule emzini wakhe izolo esithi uMnangagwa ngumuntu olocuku othumela amasotsha ukuthi abulale abantu. Ekhuluma embuthanweni wokunanza ilanga lokuzalwa kwakhe, uMugabe ofikise iminyaka engu-95 uthe kuzamfica laye uMnangagwa, ngakho ke engazikhohlisi ngoba enguye obusayo. Sixoxeke lapho lo mnumzana Dinizulu Macaphulana oyingcwethi kwezombusazwe, kodwa ke njengoba ngitshilo phambilini, kukhanya imitshina yethu ingasebenzi kahle okokuthi siyehluleka ukuthi selethulele lolu daba ngokugcweleyo, kodwa ke bakhona omanjinela bayagijigiji manje belungisa lapha lalaphayana. Kungalunga sizalethulela ke lolu daba. Ibandla leZANU-PF liqhubeke lisenza izimanga kukhetho lwama-by-elections emaphandleni, kukhetho olwenzwe kuzigaba ezintathu izolo kumakhansili. Ibandla leZANU-PF linqobe kuzigaba ezimbili ezenzwe izolo ezibalisa eMatobo, lapho elithole amavoti adlula amakhulu amane, i-483, kwathi ele-MDC lona lathola 121. Kuthi eBeitbridge, obemele iZANU-PF uthole amavoti angu-683, o-MDC wathola 54. Ibandla leMDC linqobe kukhetho olwenziwe eChitungwiza, lapho obelimele athole khona amavoti adlula kancane inkulungwane, 1059, kwathi obemele iZANU-PF yena wathola 993. Kodwa lapha uyaziwa ukuthi eChitungwiza kuyisigodlo sosekelo lweMDC, ngakho i-993 ayehlukananga kakhulu le-1059 osekwenza abasekeli bebandla le-MDC bethuke kancane. Kusigaba sinye sona lesa seChitungwiza we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe uthole amavoti angu-29. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Silusizi balaleli lamhlanje ke imitshina yethu kayisebenzi kahle. Siyazama omanjinela bayagijima lapha lalaphayana bayahlanganisa silethemba lokubana kuzolunga manje ke silethulele ke indaba esilazo eziphuthumayo. Thank you. Njengoba ngichile phambilini siyaxolisa zulukandaba imitshina yethu lamhlanje kayisebenzi kahle yiko ke siyazama silokhu sigijima khonapha sizama ukuthi silungisise imitshina yethu isebenze silethuleleke indaba njengensukwini. Okwakathesi ke silo mnumzana Prince Dubeko Sibanda onguye ke esike saxoxa naye phambilini ngodaba lomhlangano we-MDC obusenzelwa eGweru lamhlanje enkundleni yemkhopho. Siyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Gande, litshona njani lonke balaleli kwele Zimbabwe?
Ye hayi ngithemba abatshonile abalaleli lamhlanje ke hayi into azihambanga kahle ke imitshina kayisebenzi kahle kodwa ke hayi njengoba sesikutholile siyathemba uzasipha ke obekusenzakala enkundleni yemkhopha. Ye ungasitshela okwakuqala ukuthi bekugcwele okunganani?
Istadium besichithekela ngangaphandle bekugcwele pam abantu bebaningi okuthi okade kubona bezibuza ukuthi kanti ukhetho solufikile yini njalo ngaseZimbabwe. Kithi kutshengisa ukuthi khona hayi abantu beZimbabwe kukhona ukhonona ukhona phakathi nakwabo okwenza ukuthi nxa umkhokheli wabo ethe wavakathela indawo nabo beye kuthi gwaqa behlangane ngobuningi babo.
Ye sizwa kuthiwa kukhona okunyaka ukukhulumileyo ngokuthi kwenze uhulumende wokuthiyelana ukuthi kube lezigaba ezimbili ezeminyaka emibili ukuthi omunye abuse kweminyaka emibili omunye njalo alandele. Ungasitshela ukuthi utheni ngalokho?
Obusobala Gande ukuthi khona kuleli lizwe akula olobufakazi obwaneleyo obokuthi angathi onguye owawina ama-election ngumnankakho. ngoba sikhuluma kanje akekho othwele inombolo ezisho ukuthi umlangagwa wawina wawina lolu khetho njengenombolo ezingani. Ayalokho ke khathesi ke kulama president amabili kuleli lizwe, kulo president wafakwa yi-constitutional court kanye lo justice Chigumba bese kusiba lo president owakhethwa ngabantu. So kulama president amabili la, omunye ungupresident ngenxa yokuthi njengokutsho kwami i-constitutional court yamfaka, omunye ungupresident ngenxa yokuthi abantu bayamthanda. So ngenxa yalokho ke nxa kuyikuthi singafuna ukuthi omunye lomunye ebuse isigaba sakhe kumbe abuse lapha awina khona, sibona ngabantu abahamba kumarali akhe, omunye ekhansele amarali akhe njengalokhu esakubona okwayenzewayo umnakagwe sithi angeke wahambe emaralini akhe ayewafakile. Kungangcono betshintshane bebona ukuthi onguye obusa kuhle muphi. Kabuse-ke 2 years umnakagwa ephume ekungena uchamisa i-2 years bebona ukuthi umehluko wakho nabo unganani xa umnakagwezi ezenza yena onguyothandwa ngabantu.
Ye uphethe yini udaba lo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe akukhulumileyo izolo esola umnumzana umongameli Mnangagwa?
Okusobala ukuthi uMgabe lokhu waphuma e-State House, lokhu wakhitshwa ngamabutho ngomnyaka ka-2017, secabanga njengabantu beZimbabwe bonke. Izinto ezibonwa nguMgabe yizinto ezibonwa yi-2.6 million abantu abavotela uChamisa, ayibo abakhulumelayo. So uChamisa naye ukukhulumile khonokho okukhulunywe nguMgabe ngoba yinto ebonwa ngumuntu wonke ophila kuleli lizwe ngaphandle kwalabo abangaphili kuleli lizwe. So ke okuthile ukuthi hathi amabutho kabuyele emabharakini ukwenzela ukuthi abantu beziphilele kuhle kungenamabutho ayibo angane ayabahlukumeza esenza okungalunganga okungavunyelwa ngumthetho.
Ye manje nxa sikhangele elakusasa kuyini kakhulu akhulume ngakho, ikakhulu sikhangele ukubana ukhetho olulandelayo asikezwa eluphatha kabanzi?
Okukhona kathesi uPresident uChamisa akumeleleyo yikuthi uMnangagwa ebuye ezokutsho ukuthi sibili uyafuna ukuthi ngikhulumisane. Nxa kuyikuthi engafuni ukuthi ngikhulumisane ubaba uMnangagwa noma abantu belihlupheka kangaka kuleli lizwe, yena angathi hayi kafuni ukukhulumisana, kusho ukuthi okungenzakala ukuthi kungangcono kukhanje esibhedini ngoba asimboni phela ukuthi onguye sikisikile othakazelwa lo mbuso okhona kathesi ngubani. Ngoba imenye uZulu omningi phakathina kwelizwe leZimbabwe uyakhonona, ngitsho labezanu bakhona abaningi, undedalwana kabasamfuni. So nxa kuyukuthi yena engafuni ukuthi ethole ithuba lokuhamba etafuleni esiyakhulumisana nabantu bona laba bemtyeni khonokho abakufunayo, ngitsho ukuthi-ke kungangcono abantu bengene ezitredini ngoba bayavunyelwa i-constitution yaseZimbabwe ukuthi behambe bedini freta kuze uMnangagwa ephume.
Hhayi, kuyezwakala. Hhayi, siyabonga kakhulu. Omunye umhlangano uzaba khona nini we-MDC wona lo ofana la wona lo wokubonga abantu?
Bengingakayitholi i-timetable etshengisa ukuthi ama-programs akhona ami njani, but ngikhangelele ukuthi ose amaviki wonke amabili ayabe kuyabe kulento eyabe isenzakala phakathina kwelizwe, ikwenza ukuthi abantu behlale nabo bekhangelele ukuthi kuyini okufuze ukuthi kwenzakale.
Okay, hayi, sibongile kakhulu umnumzana
Chris. Kulungile,
hayi, sibongile. Yelo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, isiphathamandla sebandla le-MDC, ebesixoxela ecingweni eseGweru. Okwamanje-ke sesixoxa ngendaba kamkhokheli kamsekeli kamphathintamba owezokwethulwa kwimbiko umnumzana Energy Mutoli, othi yena owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ebozinuka amakhwapha ngoba wabulala abantu abaningi ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Lokhu ukutsho kulandela amazwi kaMgabe awethule emzini wakhe ngomgqibelo izolo, esithi uMnangagwa ngumuntu olocuku othumela amasotsha ukuthi abulale abantu. Ukuhlaziya lolu daba silo mnumzana Max Mkandla owalwa impi ekuvuyo leZebra. Siyakuyamukela kuhlelo mnumzana Mkandla.
Hayi, siyabonga, linjani balaleli?
Hayi siyethemba abalaleli bayaphila. Mnumzana Mkandla, ungathini wena amazwi ka Mnumzana Mgabe ayizolo la?
Really, amazwi kaMgabe mahle kakhulu. Alubana kade khulunywa ngumuntu onjengoDabengwa, kumbe khulunywa ngumuntu onjengoPius Ncube, kumbe khulunywa ngumuntu ongasiyo muntu onjengomuntu ongumgazi. Wamazwi akhe bemahle kakhulu, besakha ebetshela umnumzana ophethe intambo kathese eZimbabwe, umngameli uMnangagwa, ukuthi etshele lokubulala abantu. Ngoba abantu laba balokhu bethiwa khona bayakhangelwa, lokuthiwa khona i-board viewing, lokhu bekhangelwa. Ekugcineni kwangikhona abantu bazabe sebekhangela yena. Amazwi lana ngiwathandile kakhulu. Kodwa-ke umbhuqazwe lo-ke wegugarawundi lo, uMgabe uzibeka ngathi lokhu. Bangaki abantu bafele khona laphana? Maningi ama-car accident kade senzakala. Pho-ke kusuke kusiphazamise lokhani ukuthi kanti umuntu nxa engasekho ebukhosini uyabona yini into okuthiwa yihlala kahle yabantu. Wenza isizwe sabhuqwa sabhuqwa sibili okunye okungenalihloni ngakazevele exolise, wathena kwakuya isikhathi sobuhlanya madness, kodwa onguye wayehlanya kuvuka uhlanya lobu kwakuvela ngaphi ubhova lolu lwaluvela ngathi akwaziwa, kodwa wathiwa kwakuyisikhathi nje sobhova. Ubhova lolu lulethwe ngubani, ngqoko ngubani? Azangichazise lokho, kodwa zengixolise.
Manje-ke nxa sikhangele yona le imbiko kaMgabe, ingayitshengisa na ukuthi sesizabona okuningi kuchombuluka, konke kade kufihliwe, sizwe sokununka lalokho okuthiwa ngesilungu ngama-skeleton ekhabothini esekhithikela phansi?
Ukutsho kuhle uMgabe lokhu ukuthi kanti abantu babulawa kangaka kuyini. Uthi uzakuthiwa kulabantu abaningi sibile lapha sebebulewe lapha, kathi indoda lubulalelani abantu. Kuthi kulamangcwaba, lamangcwaba lapha awazwayo lapho ukuthi khona abantu kuzibantu bafile, ozibantu bafile lapha, uyakuqamba lokhu. Kuthi kuyini kanti khona lokho okwenzakalayo? Uyakhuza, kuthi ukuthi ukhuza into eliqiniso ngoba nomuntu ohlezi phansi kwe-information. Uyamtshelo lo omunye wakhe lo akadezile konke ngombhuqazwe wesizwe ngama-80s, uzomtshela nje ukuthi kathi wenzani eqhubekela phambili ngokubulala abantu. Kusasa lokho kuzamthendikela lokho. Kuthi ukuthi kuningi okusezaphuma-ke kathesi kuyaphuma egcekeni. uMgabe nje nxa engathathwa esekwe egcekeni laphana ethi ekhulume ngento ye-gugrawund, uzabe ethelele omunye wakhe la. Kukhanya azame uMgabe uyazigeza entweni ye-gugrawund.
Ye, yikho kade sekubuya-ke umbuzo wami khona lapho ukuthi kungakutshengisa na lokho okukhulunywe nguMgabe ukuthi hayi yena ngesikhathi se-gugrawund wayengazi lutho.
Osokusegcekeni kathesi lapha kukhanyazana inyoka sijikele kuyona lundoda lokhu. Ujikele kuhle nje uMnankagwa kuhle sibili nxa uthi landelisa nge-intelligence uthi kanti abantu babulawelwane. Kusasa abantu bona laba yibo kusasa abaningi bangikhona abazafuna ukubona ukufa kwayena lo muntu. Kuthi ukuthi kuningi akuzakuchazwa lapha, yena ngokwakho sezikhupha ebubini bonke be-gugrawund lobuya. Sezitshengisa ukuthi khona yena wayengasiyo ayephethe intelligence, asiwe ayephethe ezombutho leyo Minister of Defence. So konke lokhana sokujijela emuntwini yena lo, yena sezigezile wabe segcikile. Ngenkulumo yakhe sikhe layikhulumile laphana kusobala ukuthi lobe ngaye court uyaphuma discharge, ngoba uyatshengisa ukuthi khona umuntu anguye ukwenza lokhu ngubani.
Hayi, kuzwakele. Sibongile kakhulu Mnumzana Mkandla.
Hayi, siyabonga ba.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi ekuvuyo lezibra ebesixoxa laye ecingweni ekobulawayo. Hayi, zulukandaba, uhlelo lwethu luphela-ke khonapha lamhlanje. Sixolise njalo kubalaleli bethu ukuthi lamhlanje besingahlelekanga kahle ngenxa yokungasebenzi kahle kwemtshina. Igama lami nguChris Gande. Lelani.